Lenkuthazo iphume emhlanganweni nentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center okwethula lomkhankaso. Unobhala jikelele walomkhankaso umnumzana Gilbert Bwende ulandisa ngabafuna kulungisiswe kusimo somnotho.
We are suffering. Nobody is enjoying this economy.
Akukho ohlezi kuhle ngalesi simo. Umkhuba wokuba inkokheli isebenzisa imali engekhoyo sesikubona njalo. Ukusetshenziswa kwendizamtshina ezibiza imali eningi okwenziwa imuli kamongameli selokhu waba ngumongameli kuyinto esingayikhangeleliyo kakhulukazi kulesi simo esikiso. Lapho umnotho welizwe ungemuhle, lo mkamongameli laye esesenza okufanayo.
In a bleeding economy, for that matter, is abnormal.
Omunye wamalunga alomkhankaso umnumzana Thawuya Chinama uthi njengabasakhulayo bafuna inkulumo zokulungisisa umumo elizweni ziqhutshwe ngendlela njalo zingagoqeli abezombusazwe kuphela.
Siyacela ukuthi ayekhele ukuyenza i-political dialogue alone, sicela ayenze i-national dialogue. Yebo siyakwazi ukuthi maybe i-80% yamaZimbabweans apolitical, but kula abanye abantu bafuna ukubona ilizwe lisiye phambili lithuthuka, abalandaba lwalokhu okwembusazwe.
Okunye kokumele kulungisiswe uChinama uthi ludaba lokunyamalaliswa kwabantu esipha isibonelo sowanyamalala ngemva kokusungula umkhankaso we-Occupy Africa Unity Square uyitai Zamara olokhu engaziwa ukuba ungaphi lokuba uyaphila na loba hatshi.
Even imuli yakhe ifuna ukuzwa ukuthi ungaphi kathesi. Ukuthi i-president maybe akwazi ukuthi ungaphi, kumele adinge indlela zokudinga ukuthi uyitai Zamara ungaphi. Wafaka i-commission of inquiry but ayenzanga lutho.
Osakhulayo wezanu-PF uTafazi Wamgwadi yena uthi okuthiwo ngabetha jamuka sesijikile ngamaphupho nje, ngoba ukususwa kukaRobert Mugabe embusweni kungatsho ukuba isimo sasingahle silunge khonapho khonapho. Umgwadi uthi kunje umongameli Emmerson Mnangagwa uphakathi kokulungisisa isimo somnotho ogoqela ukuqeda umkhuba wenkohlakalo elizweni. Abasakhulayo laba abaqhuba umkhankaso wabo phansi kweqembu letha jamuka sesijikile bathi bazothatha amanyathelo wokutshengisela ngendlela yesemthethweni ukufuqa uhulumende weZANU-PF ukuba alungisise konke abakhala ngakho kuze kufezeke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.